eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 28 kuNhlolanja 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi, kwenzakalayo ukuthi laba bantu ngabantu abanokwesaba okuthize abanabo. Yikho sibona ukuthi emadolobheni somtshona kugcwele amapolisa lamalori amapolisa elokhu ebhoda indawo yonke.
Ibandla le-MDC lithi amapolisa aqhubeka evimba imihlangano yalo. Amalunga enhlanganiso ye-Citizens Under Bondage athi ukuhlupheka kwabantu eZimbabwe kubangelwa yi-MDC.
Since sokule climate change, I think kuzasinceda since izolisela injani selisiba lelutshwane i-small grains lezi zizasinceda ukufida abantu esigabeni.
Unkosikazi Auxilia Mnangagwa upha amakhosikazi ezinduna inhlanyelo yokusungula iziphala zokunceda abantu abaswelayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi amapolisa alokhu engavumi ukuthi lenze imihlangano yalo etshiyeneyo. Kule mihlangano emibili ebimele yenziwe ngamalunga ebandla leli ngempelaviki, kodwa amapolisa athi kawasoze enelise ukuya kuyo ngenxa yokuthi kunengi akwenzayo. Ngokunjalo athi ngeke yenziwe limihlangano. Ibandla le-MDC lisanda kwethula umbiko othi amalunga alo azatshengisela emigwaqweni engacelanga imvumo emapoliseni. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi ukulandule ukuthi sebehlala bevimba imihlangano ye-MDC. Kusenjalo unobhala jikelele webandla leli umnumzana Charlton Wende oweteswa icala lokufuna ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba ngomvulo. UWende obesemthethwandaba namuhla ucatshangelwa ukuthi watshotshozela abantu ukuthi batshengisele emigwaqweni nyakenye bekhonona ngokukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota. Kodwa uyaliphika leli cala. Ukuze sizwe okunengi, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Prince Dube koSpanda olilunga le-MDC njalo emela isigaba seBinga North edalele ephalamende.
Hayi, kwenzakalayo ukuthi laba bantu ngabantu abanokwesaba okuthize abanakho. Yikho sibona ukuthi emadolobheni somtshona kugcwele amapolisa lamalori amapolisa elokhu ebhoda indawo yonke. Ngabantu abanokwesaba okuthize abesabela ukuthi khona indlela asebeyehluleke ngayo. Kutsho ukuthi abantu ngenytime bangaba nokuvukela abantu bethi hayi umbuso lo kawusafuzanga uqhubekele phambili. So-ke ngenxa yalokho-ke konke abantu abafuna ukuthi benze imihlangano ababefuna ukuthi babe nalokho abafuna ukukwenza kibo babe sebebona kabasaboni ilungelo labantu sebebona ukuthi khona no abantu laba bangaze behlangane kuyakuba nokuvukela. So ikho sokuthenzakala sokunzima ukuthi abantu lihlangane akusela political space ayiseko asavunyelwa lokuthi lathi sokuhlangana nama-supporters ethu siwathele lokho esiwathele khona.
Pho manje liyenzani ngakho khonokho?
Kukhona kathesi Dube ukuthi khona ngibonangani lebandla lethu lalo selikunanzelela ukuthi khona ukutshona sesiya kuthi emapoliseni sicela nyangani kakusasebenza. So into esikhona nje sengithi into yokuthi ngilapho lapho esebesicabange khona lathi sesithi hayi asihambeni nje siyehlangana senze lokho esizosikwenza.
Umnumzana Prince Dube koSpanda ngowebandla le-MDC. Siqoxela ekobulawayo. siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Dingumuziphuthi omela ibulili ma West etale le parliamente engowebandla lezano PF.
Amabandla aphikisayo asuke athole ubunzima ngenxa yokubona iZANU-PF isenza inguquko okubizwa ngesiwa ukuthi ithiwa ngama-reforms. Ama-reforms la abethusa ngoba anconywa ngabanye abantu kwezinye inhlangothi. Sokusenza ukuthi ingoma yabo yokuba yi-opposition, yokuba ngabantu abaphikisayo, ihlale isehla amandla ayo. Sebedinga le zinto ezizabe zizaqinisa iZANU-PF kumbe uhulumeni. Khathesi sebesithi bavinjiwe. Akuna kuvinjwa okukhona ngaphandle kokuba kule security threat. Kumbe kulendlela okuyabe kufunakala ngayo ukufaka umthetho kumbe ngathi ngesilungu i-order okuyabe kusenziwa ngabomthetho wamapholisa. IZANU-PF ayingeni indawo ekuvimbeleni umuntu ngoba iZANU-PF ayisosamba somthetho. Uhulumende angeni indawo uhulumende ngaphandle kwenhlangothi ezihlanganane nalokhu ngithethi ngamapholisa. Izizathu zokumitsha kwenhlelo ezithize ziyehlukana sii. Yize nami ngilesi khathi sokuthi nxa ngifuna ukwenza umhlangano yami ekhaya ngiyaselwa ukuthi hhayi umhlangano angeke uwenzelelangaleli ngoba kulalokhu nalokhu nalokhu uqalelwe ngabantu be-MDC kumbe ngabantu balokhu abayenza lokhu. Amapholisa alomsebenzi wokuzima nokulondoloza umthetho. Koke nxa sizaba ngama-crybabies sizadinga ukuthi yonke into kuthiwa i-MDC zivunyelwe yonke into eyenzakalayo. Ilithi lizwe elinjalo ngicela ukubuza kodwa.
Ye kodwa nxa sikhangela sibili bayakhala ubona zali bakhala nje abantwana lapha.
Kukhala kwabanye siko kukhala kokuthi iqiniso. Ikukhala kokuthi bazwakale bekhala bafuna ukuthabisa abanye abantu abacabanga ukuthi yibo kumele bahambe bebaqhuba bebabambizana. Kodwa besicabanga ukuthi sesifike kubanga lokuthi siyiZimbabwe sidinga ukumanyana lamanye amazwe kuhle. Sisebenzelane kuhle lamanye amazwe lana esasingasebenzi lawo. Siguqule izinto ekade zingathi zisolwa ngabanye abantu. Yebo kambe kwezinye indawo azikho zimbi. Kodwa nxa njengoZimbabwe abantu bevumelana ukuthi imithetho le ayiguqule inde. Yethiwa bathi draconian laws. Nxa izaguquka khona fana bona babona ngazathi sokuzathiwa iZANU-PF siyenze kuhle kakhulu asesileni ama-sanctions bona sebezasalelangena. IZANU-PF ihle kakhulu sebezelane nindabo kayisile ukuthengiselana bona sebezaba yi-opposition engela relevant.
Umnumzana Dingumuziphuthi ngowebandla leZANU-PF njalo umela ibulili ma-West edale lephalamende. Ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo amalunga enhlanganiso ye-Citizens Under Bondage athi ibandla le-MDC yilo elenza uzulu weZimbabwe ahlupheke hatshi ibandla leZANU-PF. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Bekhuluma emhlanganweni lethathela izindaba yayo namhlanje, abamelana nenhlanganiso bathi uMnumzana Chamisa lebandla lakhe le-MDC yibo asebenze kwabalendube elizweni ngenxa yokucela izijezo zomnotho emazweni abalisela eleMelika le-Europe. Bathi abantu beZimbabwe kumele bangalaleli lokho okuchiwo libandla le-MDC ukuthi abantu beZimbabwe batshengisele ngesimo somumo esiselizweni leZimbabwe. Baqhubeke besithi ibandla le-MDC lifuna kube lokuxabana phakathi kwabantu beZimbabwe ngokwala ukungena kunkulumo lohulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa zona abathi yizo kuphela ezingaqeda induba ezihlangana labantu beZimbabwe. Omele leli cembu umnumzana Aligator Moyo uthi ibandla le-MDC yilo elibangela induba eziseZimbabwe.
The government directly or indirectly is not responsible for everything that
happened. Uhulumende weZimbabwe akalani le ndubo esihlangana lazo. Singakhanyela lokho okuthiwe ngumnumzana Chamisa ukuba wayeseEurope esithi izinto zibe nzima kweleZimbabwe. Sibona ukuthi nguye obangela zonke lezi ndubo.
Kodwa omele abatsha kubandla le-MDC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla kabalani le ndubo ezihlasela uzulu weZimbabwe.
Whatever these ZANU-PF gangsters calling themselves citizens under bondage.
Abantu ababulala umkhonomi lowo ngabantu beZANU-PF. Kabazwisisi ukuthi umkhonomi usebenza njani. Umkhonomi usebenza ngokuzwisisana phakathi kwabantu kazana lohulumende. Umkhonomi ufuna ukuba uhulumende enze izinto ngendlela elungileyo.
Do not understand how economics function.
Esinye sakamuzi seHarare inkosikazi uRutendo Sibanda walile ukuthi ibandla leZANU-PF alilani le ndubo ezibhekane leZimbabwe.
Bakhuluma ngibona ngathi ngumdwendwe ngoba ma singathi siyakhangela isituation konke. It's not like ukuthi abeZANU-PF abahlupheki, abeMDC abahlupheki. Isituation le iaffecta yonke umuntu, of which i-cause wonke umuntu uyayazi. lanxa sometimes sasengathi umbe ngamalokhuzeni sasengathi umbe ngama sanctions and all that kodwa I corruption asiyiboni of course ikhona eMDC but it's not kakhulu njengalokho esikubona kuzanipiyefu every day kuhlala kuyikuthi kusokwenzakale lokho imali engaka isabonakali
lokho kusekele ngumnumzana Cleopas Banda uthengisa edolobheni leHarare City ibandla lezanipiyefu kumele libophe abantu abenza inkohlakalo
let's not hide behind your finger. The issues at hand have nothing to do.
Singaqambelani amanga. Indubo esihlangana lazo njengeZimbabwe zibangelwa libandla leZANU-PF. Singakhangela indaba zabantu abantshontshayo ezikhulunywe emalangeni zivela kubandla leZANU-PF. Yizo okumele zilungisiswe.
The issue of cartels is being just said.
ELeZimbabwe libhekane lendubo ezivalisela ukuswelakala kwemali, imisebenzi, amafutha ezimota lokukhwela kwentengo yempahla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa usenike amakhosikazi ezinduna inhlanyelo yenyawuthi lempita ukuze asungule iziphala ezilakho ukuqeda indlala lobuyanga obubhekane labantu abanengi. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Abathole lokhu ngamakhosikazi ezinduna abahlala eMathebeleland North enkabazwe leMathebeleland South ebanikeza inhlanyelo le. Unkosikazi Mnangagwa uthe bajonye ukuvuselela okwakulinywa endulo okusobala ukuthi kwakunceda abantu isikhathi sonke ikakhulu nxa izulu lingani ngemfanelo. Uthi kukhangelelwe ukuthi kuza kuba leziphala zamakhosikazi ezinduna ezizanceda kakhulu abaswelayo abanjengentandane labantu asebekhulile.
Sizakwenza imincintiswano yokulima ukudla kwesintu sisenzela ukuthuthukisa iziphala zamakhosikazi enkokheli zomdabu. Iziphala zazikhona lasendulo, iziphala zabogogo zilokudla okulohlonze.
Kukhanya amakhosikazi ezinduna ayakuthakazelela lokhu. Omunye wabathabileyo unkosikazi Regina Nyeluswi, ikhosikazi lenduna uShana.
Ngituhlelo lubuye kuhle ngoba nakade sesihlupheka vele emakhaya. So uhlelo lolubuye kuhle ngona sizathatha imbewu sinika amavillage yethu bahlanye bahlanye balime balime bangalima sesiwisa ndabani sesiwisa kusiphala sikamama.
Unkosikazi Phindile Mkhwananzi, ikhosikazi lenduna uNgungumbane uthi uhlelo lokulima izilimo lezi luzabanceda kulandela ukuguquka komumo womkhathi elizweni.
Since sokule climate change, I think kuzasinceda since izulu selinjani selisiba lelutshwane, i-small grains lezi zizasinceda ukufida abantu esigabeni.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Chathiwa Sibanda, ikhosikazi lenduna uMasendu othi bazazama ukuhlanyela inyawuthi lokunye ezivandeni zabo ukwenzela ukunceda abaswelayo.
Lizasincedisa ekubani izulu nxa selinethile ukuthi siline izilimo lezi. Sizazama ukuthi sincedise ukuhlanyela ezingadini, sincedise abanye.
Unkosikazi Florence Chipala, ikhosikazi lenduna uWange uthi uhlelo lolu luzathuthukisa imuli zesigaba sakhe ngoba bavele bengelanhlanyelo.
Uzanceda kakhulu le ndaba yokuthi sizafundisa abantwana esihlezi labo bona ngale makhaya. Nokuyahlupha ukuthi bethole inhlanyelo, kodwa njengoba sesinikuhlelo le kumele sibatshengise ukuthi thina njengomama siyenzani ukuze ukuthi bekhophe labo benze into ebonakalayo ukuthi bayazincedisa labantwana.
Amakhosikazi ezinduna athi bekuvele kunzima ukunceda abahluphekayo ngenxa yokuswelakala kwenhlanyelo lokunye okulinywayo. Unkosikazi Caroline Nekatambe, ikhosikazi lenduna uNekatambe uthi luzanceda okumangalisayo uhlelo lukankosikazi Mnangagwa.
Uhlelo lukamama luzansiza kakhulu because all along bekunzima ukuthi ingxenye yecuphe esiphaleni sikababa, but kathesi njengoba sesile siphala sethu esikamama umuntu angabuya lawo esumsiza.
Isiphala samakhosikazi enkokheli zomdabu siyaqala elizweni, bekukade kulesiphala senkosi kodwa lokhe ilizwe libhekane lendlala kanye lokuguquka komkhathi, induna eziningi azisela kudla eziphaleni. Unkosikazi Mnangagwa uthe ngokuya kwesikhathi ngemva kokulima ukudla kwendulo kuza kuba lemincintiswano yokupheka ukudla kwesintu ukuze abantu elizweni baqakathekise ukudla kwabo okuzakhwabithwa la izethekeli zelizwe ulethe le mali eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli wele Botswana umnumzana Mokgweetsi Masisi namuhla basayinelane izivumelwano zokusebenzelana ndawonye kwamazwe omabili kunhlangothi ezigoqela olwezempilakahle, ezemfundo, ezemidlalo lezinye ezijiyeneyo. Umnangagwa ufike eMaun kwele Botswana izolo elanda umhlangano wobudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana owe-Bi National Commission. Umhlangano wakuqala bawenzele eHarare nyakenye, njalo emhlanganweni wanamuhla bebehlaziya ukuthi izivumelwano abazilobelana kuqala zisebenza kuhle na. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Akula nto entsha kodwa okungwethisa nje ukuthi kanti yena umnumzana uMnangagwa ngala yena abanye abanye bomphathi ntambo abangahamba bekwenza, ayisiyo into engathukumisa umongameli welizwe ukuthi ayesayinisa isivumelwano sisofike. Ulama minista ye-culture, e-economy, ikhetha vele ukuthi alamsebenzi awenzayo ekhaya, akula lutho lwenzekala ekhaya, udinga nje phongokuqeda imali yelizwe ngihambahamba.
Ubungasuthiseka alubana ubelande ukuya sayina izivumelwano ezinjani?
Ama-joint commission vele ngokwawona aqondane lentuthuko yelizwe ayenziwa ngamaminista. Okwakhathesi okukhona ukuthi iZimbabwe kasila zindlu amafektari alungisa impahla zokuthengela ngathungise ngaphandle kwelizwe. Kunganceda ukuthi antsho iBotswana bathengise zabo ezimbi e-South Africa. Ngaye kuye sivumelane sokuthi izinto imitshina yalapha vele ivuselelwe, i-industry eziqede yethu ayivuselelwe, sibe le guarantee yokuthi izinto esizenzayo lapha ziyathengwa eBotswana. Yikho yitho isivumelwano esifulentike wakho atsho lokho kwamasiko, lokho vele ngokwamaminista, lokho akusincedi lutho. Kulabantu abaningi amaZimbabwe amaningi aseBotswana kawube lesivumelwano sokuthi banikwe ama-permits okusebenza izimali zakhona zidishele ekhaya ngapha. Ye, yikho kungasijabulisa khonokho.
Useke wasayina njalo izivumelwano esayinelana lohulumende weleChina, okuyinto eyayihlala isenziwa ngumgabe njalo besithi kulama-mega deals azavuselela umnotho. Kwenzakalani kuzivumelwano zonke lezo?
Ama-mega deals ayasayinwa kodwa akasayinelwa ilizwe, ayisanelwa amakhathela abo bona labantu Rautenburg okunata kuyeyi okusaphazwa Musarara, yiyo abasayinelwa ama-mega deal ana ngoba phela singathi zikhangelisi sika kesi into zilokhu zisupa akutshengisi ukuthi kule mega deal yake yasayinwa.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe, sixoxela eseHarare. Ulife Talk namuhla sixoxa ngesinqumo senhlanganiso yenguqu eCAF esokuvimba ukusetshenziswa kwenkundla zemidlalo eZimbabwe isidizi kusimo esibi. ungasithumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iyaqhubeka isiwa imigambo yemali e-stock markets emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Lokhu sokusethusa abalimali emikambo abathi iza kuwa ngamandla nxa umkhuhlane lo ungamemetheka ngamandla. Iziphathamandla zakwele Nigeria zithi kulomuntu oyedwa oselo mkhuhlane we-coronavirus kulelo lizwe. Umuntu lo odabuka kwele Italy usesibhedlela se-Lagos. Sokudingwa bonke abantu ahlangane labo elizweni lelo ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki. Kwezemidlalo lamhlanje kulabanye abathi kumele kwakhiwe inkundla zenguqu ezintsha kulandela ukuvinjwa kwenkundla zokudlalela imidlalo eZimbabwe inhlanganiso ye-Confederation of African Football ethi inkundla lezi kazimelanga kazifanelanga ukusetshenziswa ngamaqembu avela kwamanye amazwe. Kubika uJoseph Njanji.
Isiphathamandla senhlanganiso yezifa uBrighton Malandule uthi abalandeli bomdlalo kanobhutshezwayo akumelanga basole inhlanganiso yezifa kuphela ngemva kokuba inhlanganiso yeCAF ilaye ukuba kula nkundla kwele Zimbabwe elungele ukudlalela iqembu lesizwe lama-Warriors. Inhlanganiso yeCAF itshele inhlanganiso yezifa ensukwini ezisanda kudlula ukuba inkundla yeBarber Fields yona ubekuyiyo yodwa okwakuthiwa isesimeni esingcono okokuthi ingabe isetshenziswa ngesikhathi kusalungisiswa lokho okungalunganga layo isifakwe kuluhlu lwenkundla ezingalungelanga ukudlalela. UMalandile uthi inkinga ibhekane labanikazi benkundla ikhansili yedolobho lakoBulawayo yikuba ezinye izinto ezifunwa yinhlanganiso yeCAF abanyeke benelise ukuzenza nxa kukhangelwa indlela inkundla yeBarber Fields eyakhiwe ngayo.
IBarber Fields Stadium yakhiwa ngo-1957, iNational Sports Stadium yakhiwa ngo-1986, and we have not done any major renovations. Ukuthi bathuz ithi get renovated to international standards okunye is not possible.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Gogoyarira uthi kumele kube lokukhulumisana okungcono phakathi kwenhlanganiso yezifa labanikazi benkundla ababalisa amakhansili amadolobho achiyeneyo kanye lohulumende.
Sanikezwa sibili indawo esimele sizilungisise, kodwa inkinga akusabanga lokulandelela kumbe ukuncedisana, ngoba kimi international issue is not a zifa issue or council issue. Singasebenza kuhle, ngibona nani lokho silethuba njalo ukuthi amanye ama-stadiums indaba yama-grounds amatsha angiboni iphumelela, kodwa ngibona nani i-CAF yakhona lamajabu standards, because ungagala kwamanye amazwe ama-stadiums zakhona aphosaba njenge-BF kukhona unye okungatshintshekiyo, but thina sithi ukuthi okungatshintshekiyo haya sizikwenelisa. Ngokubona kwami mina ukuthi sikwanise ukuthi singakwanisa ukufuna lokuthi singayakha i-stadium akuvumi, kodwa singahambe sedlala kwamanye amazwe khangele ukuthi siyabesize njani kanganani. Ababukeli bayaluza, ama-hotels ayaluza, kukanti singakhangela le ndawo zokudla ziyaluza.
Idolobho lakoBulawayo lithi selikhulumisana lezifa labanye ngokumele kwenziwe enkundleni yeBarber Fields Stadium ukungabi le ndawo zokudlalela kumbe ukuzilolongela ludubo olubhekane labezemidlalo kwele Zimbabwe, ngoba indawo abazisebenzisayo zingekamasipala. Iqembu elabhidlikayo eliyamazulu like laba lenhlelo zokwakha inkundla yokudlalela endaweni yeKelly Sports Club, kodwa lokhu akusayenzekanga ngemva kokubhuluka kwaleli qembu. Iqembu le-Highlanders lona liphezu komsebenzi wokuvuselela inkundla zalo zokuzilolongela endaweni elayiphiwa ukuba liyisebenzise kweminyaka elikhulu e-Highlanders Clubhouse. Isikhulumeli seqembu lebhoso uRonald Moyo uthi lokhu bakwenza ngoba bezama ukwehlisa indleko ezibhekane leqembu.
Okwamanje siyahaya ama-facilities okutraina okuletha indleko enkulu ku-club, njalo siyalimitha isikhathi esitraina ngaso, ngoba nxa lingathengeli kuma-facilities enu uyathola ukuthi i-training yangkhona iba strict ngesikhathi, maybe ibe nge-1 hour, kodwa nxa sesile yethu sesakwazi ukuthi senze esikuthi thina ama-specialized training, ngoba siyabe singajahanga lutho isikhathi sonke siyabe silaso, i-facility ngeyethu singayibhadaleli. Lokhu kuzayenza ukuthi even the performance ye-team i-improve ibe ngcono.
umalandwele uthe inhlanganiso yeCAF ithe inhlanganiso yeZifa kuzamele itsho ukuba lomdlalo wabo okumele udlalwe leqembu le-Algeria uzadlalelwa ngaphi ngemva kokuthiwa inkundla eBarber Fields layo kayilunganga. Uqhubekele phambili esithi nxa sekuthe kwehlula ukulabhela kwabo kungangcono lomdlalo uqhutshelwe kwele-South Africa ngoba iqembu lama-Warriors likuspaya sinye lamaqembu akwele Zambia kanye laseBotswana. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu elicula umdumo wesicathamiya ele amavevane acapella group. U-Ezra Jesus Banda usipha lolu daba.
Bantwana bantwana wozani ekhaya,
sesaba sesaba zoni
mbisi.
Amaphimbo amnandi azwakala kahle eculwa kungela ziginqe. Namhlanje silo Future Ndebele omele iqembu eliza siphakulela ingoma zembube.
Bathi bayesaba bantwana, bathi bayesaba izilwane.
Qembu engicula kulo liqembu okuthiwa amavevane akaphela after iwhite umfolosi esasaziwa ngayo esaqala sicula kuyo sisengwana lapho besifunda khona. Iwhite umfolosi lay liqembu elaliqalwe ngumbalisi wethu uLucius Ncube odabuka eKhes. Kwafika isikhathi sokuthi abanye baye ngale nangale belandela imisebenzi nezinye izinto abazidingayo empilweni. Ngase ngiqhubeka nabafowethu akade besele ngathi iqembu selizoba ngamavevane.
Iqembu leli lasungulwa ngumbalisi Ncube esikolo seNgwana ePlumtree emva kokubona uFuture labanye bakhe bedliwe kumdlalo wenguqu basebona ucula kuyinto engcono kulokudlala ibhola. Amalunga aleli qembu wona adabuka nga
buya ePlumtree lapho iqembu eladabuka khona odini endaweni yasesigodini. Kuzoba namalunga abuya eLupane, kunosilinganiso Ndlovu onguyobuya esigodini, izoba noLucky Moyo obuya ePlumtree, noSam Tshelinkosi Nkomo nayo ebuya ePlumtree, ngino Emmanuel Mabaye Ndlovu obuya ePlumtree, izoba noMbonisi Mbila Mhlanga obuya ePlumtree, inejaha elithiwa ngumloyisi wampofu nayo obuya ePlumtree, bese ngiba nolu nababuya eLupane ababili uEzekiel Mafohla Ncube noMusa wenkosi Chasokela Masekho.
Juliet Nicochias,
Juliet Nicochias,
how nice,
how nice you are.
Leli qembu lithi lanikezwa umdlandla ukucula liqembu lesicathamiya elidumileyo eleLady Smith Black Mambazo elasungulwa umuyi uJoseph Shabalala osanda kubhubha.
Nicochias,
Juliet Nicochias,
how nice you are.
Ukudlula emhlabeni kukababa uJoseph Shabalala kusithintile kakhulu siliqembu lamavevane, kodwa sabuya nathi sajoyina umhlaba wonke senza okuthiwa yikuselebrate impilo yakhe, ngoba kithi wenzile umahluko omkhulu kakhulu. Sifunde ukuthi umuntu angaphila ngomculo ngaphandle kweminye imisebenzi esiyibonayo.
I love you my darling, always I will love you.
Isikhathi silomona bakwethu, phosela ilizwi lokugcina kubalandeli lokuthi bangaxhumana lani njani.
Page lethu eleku Facebook kulapho esactive khona kakhulu.
I love you my sweetheart,
remember
me. I love you my...
Ungasecha amavevane akaphela uzasithola lapho. Kulapho ke engiqinisekileyo ukuthi zonke izinhlelo zethu sijwayele ukuthi sizibeke lapho. Noma sizaba ne-tour, noma sizoyenza i-album, noma sizoba ne-show, sifaka khona lapho ku-Facebook.
Hello brothers and sisters. Hello.
Kwanele mthakazo mohle, siyabonga Oliver Lelisayo ngontungamili inkomo. Likhumbule liyalandela uhlelo lwe Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.